emzini wePhumula constituency bebe babili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla lePDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale leParliamente umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni Umgcini sihlalo webandla lePDP kobulawayo umnumzana Michael Gora uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga leParliamente uMhlanga.
The total number of votes is to umama uMahlangu ube le 119 ubaba uMhlanga uphumele 2 votes spoiled ballots sibe le 1. Njengebandla lePDP thina siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics zonke izikhundla zepolitics ikho-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzathiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi sizafaka njalo omama lama-youth labo bathole ilokhu zemihlanja labo khonapho
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolu beluvumela abalandeli bebandla lePDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sile uPhumula, soyiPhumula ibe le labantu ababili akade befuna ukukontesta, akade befuna ukuncedisa khona ngale ubaba uAlbert Mhlanga nomama uSichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube la ma-primary elections mhlaka 3. So ama-candidates wonke we advised about this primary election kube la ma-primary elections kuvote abantu ama-members awe-PDP abakuma-structures e-PDP bavotileyo
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale leParliamente ebubi unkosikazi Abigail Mpambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwama-primary.
Kunzima sibili sibonile ubunzima sibonile ama-temperatures wonke sibonile i-violence here and there but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama-stakeholders ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu engithanda ukuthi ngibasole kakhulu mase nite kangena ku-ground lami sengizibonela ngama-organizations lawa amela omama I'm just comparing ukuthi emathebeleni North MDC Alliance I was the only woman in me at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje baso ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela belokhu bebangumsindo. Kungakhanyela ukuthi bayenzani. Kathesi kunje maso kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics. How many women abakomplainayo? How many abalimeleyo? How many abanje?
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile intatheli izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.